bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbetro Roka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isingifundise okuningi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizimusi yami ngingayiqhelisa njani, lokubana ukuba luncedo kwabanye omama loba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizimusi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBeitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, iBembele Zoshis has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza iconstruction. Ukuza kwami lapha ku-Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami ngi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni. Njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ngena kule training kuzanceda kakhulu because khathe sisengikwazi how to run a business. Before bengifongikwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got from a dream builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi Siqiniswe Inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolitshi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga ukuthi uhlelo lolu soluqalisile vele ukunceda ukuthi lungenze ngananzelela izinto eziningi kade ngingazenzi. Like ukhayela even kumanagement ekumanajeni izinto zami, khathesi sengikwanisa ukuthi ngimanaje then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyenza angayenza ukuthi ngikwanisa ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lonyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year si train abantu abangu-100, but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe. Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali, ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engahlali ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about between $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Sifake imali engange $30,000 to $45,000 local governance. Sanika labantu ama $1,000 each bengu 6 ukuthi sithuthukise amabhizinisi abo sikhangelele ukuthi kube lempumela enhle.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kwe-Academy Women Entrepreneurs luqhutshwa inhlanganiso ye-Pace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. lonyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasifica minwe mibili kobulawayo abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.